Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 3 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
I-Democratic Alliance lokho ekuchoyo isisiba yisibane i-Democratic Alliance kusadik region isibadlulele o-ANC bonke ngenye indlela ukuthi batshenge ukuthi kuyini okumele bakutsho
kulaba pikisa abasekela okwethulwe libandla le-Democratic Alliance lakwele South Africa elithi kumele ususwe eZimbabwe umhlangano we-sadik summit
Bekujongele kwenzekala ukuthi abamabandla aphikisayo lakhathi esilokhu besizwa ubuhlungu ngokhetho nempumela yokhetho eyenzakala ngolast year ngo-2023 eyokuthi iZANU-PF yaphuma inqobile.
Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi lokhu kungeke kwenzakala. Kwezemabhandleni namhla sewange lapho kulezi zakhamizi ezilwisana lokuyisihlahla okubulala izifuyo lamabele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhulumendo weZimbabwe lehlanganiso yeSouthern African Development Community bathule zwi ngokufiswa libandla leDemocratic Alliance elikuhulumendo womanyano kweSouth Africa LED kumele umhlangano weSadik Summit ususwe eZimbabwe ngoba kwephulwa ilungelo loluntu kulelo lizwe. Ophendule umakhale kukhwini kanobhala jikelele weSadik umnumzana Elias Makhosi uthe uMakhosi ubambekile kwamanje ngakho-ke kasoze enelise ukuxoxa leStudio 7 ngodaba lolu. Abamphathi ntambo bakahulumende weZimbabwe abagoqela ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana labanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubengaphendula umakhale kukhwini wakhe lo mnumzana Nick Mangwana umabhalane omkhulu wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko. Abanye abantu eZimbabwe basekela kakhulu okwethulwe yiDemocratic Alliance. Omunye wabo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
IDemocratic Alliance lokho ekuchoyo isisiba yisibane iDemocratic Alliance kusadik region isibadlulele o-ANC bonke ngenye indlela ukuthi batshenge ukuthi kuyini okumele bakutsho. Kodwa nge-alliance futhi e-Democratic Alliance le-ANC ngenye indlela iviyo naleyi iyathinta futhi ilopende ewuthatha from ANC ukuthi ngenye indlela i-ANC ayisoze iphikise i-DA kulokhu ekutshoyo okutshengisa ukuthi khona lokhu-ke sokungadala ukuthi kube lokutshintsha okomqondo nxa kukhangelwe umnankakho indlela yenza ngayo kukhangelwe uhulumende owezanu-PF uhulumende owezikliwi yena lo ukuthi vele uphila ngobukliwi kuyinto-ke okumele ukuthi abaningi bavumelane layo iDemocratic Alliance.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe.
IDemocratic Alliance ithethe iposition that we have always advocated for. I-opposition party eSouth Africa esize isiba yiyo esithatha such a bold statement to say i-summit kayimuve ingabi seZimbabwe. Kathi kuzaba njani le summit eZimbabwe uma ubaba waseZimbabwe ebhize gongoda abantu abakhe. I-positive development ebantwini baseZimbabwe. Silesifiso sokuthi uhulumende waseBotswana, waseAngola, waseZambia, waseSouth Africa for once uthathe iside yabantu beZimbabwe than ukuthatha iside kahulumende.
Omele iwange central edale lePhalamende umnumzana Daniel Molokele laye uyakusola kakhulu okwenzakala eZimbabwe okubotshwa zonke abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu.
Sokuvela obala ukuthi lapha eZimbabwe uhulumende uselwisana labantu ikakhulu labo kuthiwa ngama-civil society leaders lama-political leaders abaku-opposition ngoba bona befisa ukutshengisela ukuthini iSADC imele yenze okunye ngedaba lokuthini iSADC Observer Mission Report yakuveza obala ukuthi ukhetho olwenzakalelanyakenye ikakhulu olukamongameli aluhenzwanga ngemfanelo. Ngakho-ke ukutshengisela ukungathabi ngendaba leyi kuyilungelo lamaZimbabweans. Isisekelo sombuso seZimbabwe siyakuvumela ukuthini abantu batshengisele ungathabi ngedaba lolo.
Kodwa okubanda lezanu PF umnumzana Munashe Mtutsa uthi kuzaqhutshwa umhlangano weSADC Summit eZimbabwe loba kulabo botshwa ngamapolisa kulezinsuku elizweni.
Sesikujayele lokho ukuthi nxa iZimbabwe isisiya emhlanganweni emikhulu enjengeSADC, enjengeAfrica Union Summit, enjengeUnited Nations, zikhona izizukulwane zaseZimbabwe ezemabandla aphikisayo ezithanda ukungcolisa ilizwe ngokuyenza izinto ezingayenza ngani iZimbabwe kule nto embi enzakala kwele kithi. Khathesi sizwile iDemocratic Alliance eSouth Africa beyibo abazawabo be-opposition yaseZimbabwe e-CCC besithi bona balesifiso sokuthi iSADC isuswe kwele Zimbabwe ihanjiswe kwenye indawo. Lokhu nje sikujayele ngoba vele kujayele kwenzakala ukuthi abamabandla aphikisayo lakhathesi lokhu besizwa ubuhlungu ngokhetho nempumela yokhetho eyenzakala ngolast year ngo-2023 eyokuthi iZANU-PF yaphuma inqobile njalo yiyo engurhulumente.
Namhla kubotshwe abanye njalo abakubandla le-CCC kulandela ukuvalelwa kwabanye babo entilongweni labalwela ilungelo loluntu okuthiwa balungiselela ukuphazamisa umhlangano we-SADC Summit ozayo. Abanye babo batshawe kabuhlungu ngamapolisa ensitha betheswa amacala okwephula izikhondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act wesatshwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe. Indizani thina zohlobo lwe-helicopter ezaphiwa uhulumente wakwele Zimbabwe ngele Russia zilokhu zingasetshenziswa selokhu zahanjiswa kwele Zimbabwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ele Zimbabwe laphiwa indizamtshina lezi ngele Russia ngonkwenkwezi nyakenye, kodwa kuze kube namuhla kazikasetshenziswa. Abaphathintambo bamazwe labathi kulabantu abazafundela ukuzitshayela. Okwamanje kubikwa ukuba zigcinwe libutho leZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma labebutho ngodaba lolu ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Indizamtshina lezi kumele zithwale izigulane elizweni lonke jikelele ziye bachitha ezibhedlela ezingelamithi abongi labodokotela abeneleyo. Umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende usafundisa abatshayeli bendizamtshina lezi. Umholi wezokukhitshwa kwembiko ukugatsha lukahulumende umnumzana Richard Mawomva uthi lokhu kutshengisa ukuba uhulumende usebenza nzima.
Esikubonayo ukuthi iZimbabwe iqhubeka isiba lempumelelo phezu kwakho konke.
Omele eleRussia eZimbabwe umnumzana Nikolaya Kralisnovic walile ukukhuluma kabanzi ngalezi ndizamtshina esithi ilizwe lakhe lanika eleZimbabwe indizamtshina ezipheleleyo.
I confirmed the eagerness of my government to proceed with exploring.
Engingakutshoyo ukuba sizimisele njengeRussia ukuba sincedise ubudlelwano bethu endaweni ezehlukeneyo leZimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa owamukela indizamtshina lezi kwinkampani ye-Rostec wathembisa uZulu ukuba indizamtshina lezi zizanceda ekuthwaleni izigulwane, ukuhlenga abasengozini kanye lokulondoloza inyamazana zendle. Kodwa akulanto ebambekayo eveza ukuba amazwi kaMnangagwa afezeka. Abaphikisayo lengcwethi ezicubungela ezombusazwe bathi indizamtshina lezi akukhanyi ukuba ngezani njengoba zilokhu zigcinwe enkambeni yamasosha lezinye indawo ezingavezanga nguhulumende. Ingcwethi ebona ngezokwehlisa isilinganiso sengozi umnumzana Melusi Malaba uthi kuyamangalisa ukuba kazisebenzi ngemfanelo indizamtshina ezanikwa eleZimbabwe ngeleRussia.
Siyakwazi ukuthi emgwaqweni yethu kulabantu abaningi asebelahlekelwe yimpilo ngemva kokuba behlekelwe izingozi emgwaqweni, kodwa ngenxa yokuswelakala kwama-ambulensi la ahamba emgwaqweni kumbe wona la ama-helicopter abawatsho la abantu abaningi sebelahlekelwe yimpilo.
Enye ingcwethi kwezentuthuko efundisa izifundo ze-development studies eMidland State University laye uche amathe ngodaba lolu.
Asikawabona eZimbabwe asikwazi thangaphi adonethwa yini asikwazi salombuzo eminingi kakhulu.
Owake wasebenza umsebenzi wokutshayela indizamtshina othe ofisa ukwazakala ngegama elithi Vusimuzi Sibindi uthi kungabe kukhona okuphazamisa indizamtshina lezi.
Mhlawumbe kuyabe ngama-second hand abasafuna ukuba bawalungisise.
Ihofisi kamongameli Mnangagwa yatshela uZulu ukuba ngwakule ndizamtshina ezifika phose amachumi amabili 18 ukunani leli ezilithumi lambili kwakumele zisebenze ukuthwala izigulane ukuthi ezisithupha zingezamapholisa labanye abezomthetho. Uhulumende waphinda wathi indizamtshina lezi ziza kuba ngamachumi amathathu lambili. Okwamanje kukhanya lezi ezikhona zinempo kungaziwa ukuba zizaphapha nini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Siyasizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafetshane. Amapholisa kwele Nigeria asebulele abantu abayisikhombisa abokuba bebedlula amakhulu ayisikhombisa 700 abatshengisela emigwaqweni e-Abuja, Kano State lezinye indawo bekhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lobukhohlakalo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump nomsekeli wakhe umnumzana James David Vance basesabelweni seGeorgia lapho bakhankasela khona ukhetho oluzayo. Unkosikazi Kamala Harris webandla lamademokrasi ubekuleyo ndawo kusukana ezedluleyo ukhangelwe ukuba uzancintisana loTrump kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampa wafowembula, lamlela. Weze mapandleni, izakamizi zewange ngaphansi kwenduna umvuthu zikhubekela phambili ngohlelo lwazo lokugeca isihlahla okuthiwa yilantana kamara esibulala ezinye izihlahla, izilimo kanye lezifuyo. Kubika unokudaba Dlamini.
Minyaka yonke izakhamizi lezi bezifelwa izifuyo, zidideka ukuba mhlawumbe zidle umahamba ngendlwane kumbe umkhawuzane. Bekwande njalo ubuphofu ezifuyweni ikakhulu inkomo lokudletshwa nje kwezikhumba, kanti yiso isihlahlakazana lesi selantana kamara abanye abathi yibuhobe. Ngokuya kwesikhathi bethekelelwa ngabaqhuba uhlelo lwemalimaloko olusekelwa luhlangothi lukahulumende weMelika olukhangelane lenswelo zikaZulu olwe-US Agency for International Development ababonisana baphuma lombono wokuyihlasela lilantana kamara. Okhokhela izakhamizi kuhlelo lolu olulabantu abedlula ikhulu 111 umnumzana Aroy Sibanda uthi sihlahlakazana lesi sibangela lomkhuhlane we-anthrax.
Yikho nje izakhamizi zavolenti ukuthi zikhiphe yonke ilantana liyana ziyibuthelele zisezela izifuyo zabo kubana zithole ukudla okwaneleyo, ngoba lokhu kuyabulala izihlahla, kuyabulala utshani, yonke into akubi khona.
Osakhulayo unkosikazi Petronella Ncube uthi iyingozi ilantana kamara le.
Izinyoka bezikhona kulezi nyamazana bezikhona lapha kuthole indawo ehamba abantwana bedlula besiya esikolo. So ngubone kuqakathekile ukuthi sikhiphe lesi sihlahla. Njalo lesi sihlahla.
Umnumzana Nkanyezi Moyo laye uthi izifuyo bese ziphele du njengezakhamizi bavukela nsuku zonke egangeni okwamalanga alithumi lanhlanu ngenyanga.
Izifuyo zethu bezisifa singananzeleli ukuthi ungabe kuyilantana kamara le. So sitheke sithole ulwazi lokuthi ilantana kamara le is dangerous to our livestock. So sasesikubona ukuthi ngcono siyikhiphe.
Umkhokheli wezokweluswa kwamadlelo lezifuyo komvuthu umnumzana Nicholas Ncube engaphansi kohlangothi lweVictoria Falls Wildlife Trust uthi imali maloko iyababonga ngemali kwesinye isikhathi.
Lonyaka kulendlala ungayizuzana le $30 uyathenga imphupho susebenza uqinile labantwana uyabhadalela ischool fees.
Unkosikazi sisasenkosi Ndlovu uthi uhlelo lolu seluvuselele umganga njalo lwabalethela inzuzo etshiyeneyo.
Uyasiphathisa ngokuthenga impuphu lokuyisepha lani lokuthi okuncane sihambe sesikolo.
Umnumzana Dominic Graham umholi wenhlanganiso yemali maloko uthi injongo yabo yikuphathisa isabelo sonke seMathebeleland North ngezemvelo.
And the logical connection for us is that if animals are
ekuvundiseni lokuhlanza umganga injongo yethu ukuthi izifuyo zithole ukudla okweneleyo lokuba lempilo enhle.
UGraham uthi bona bakholwa ukuba uZulu ukuze abe lempilo enhle lokhu kufuze kuqalele ezifuyweni ukuze abantu badle ukudla okwakhayo. Uhlelo lokugeca iLantana Camara lukhona njalo eBinga lenkayi. Okunye ukuqhutshwa ngaphansi kohlelo lolu ngokunakekela abantwana abancane labomama abakhulelweyo ngelambazi elihloliweyo. Sebegebhise njalo imigodi yamanzi, kwasungulwa izivande kanye lokunye okuphathelane lokulondoloza imvelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngisewange eChimbombo, ngingunokuthaba Dlamini.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafo wembula
Gukama.
Wo manje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7 kwezabesifazana.
Namhlanje kwezithathelane labesifazana sixoxa lababili abasakhulayo abaphatheke kuhlelo lweYali Mandela Washington Fellowship khonapha eMelika bevela eZimbabwe. Nango umqalisiziba.
Salibonani, mina nginguVictoria Mphokuhle Gazi. Ngihlala kobulawayo njalo ngisebenza kobulawayo lamabhizimusi ami akobulawayo. Mina ngilamabhizimusi amane. Yokuqala yenza izitina. Sichaya izitina sizithengise kuthiwa yi-Samson Bricks. Esibili ithengisa igas eyokupheka leyokukhudumeza izinto kuthiwa yi-Value Gas, yi-franchise. Besokusiba le guest house and eyokugcina besokusiba i-Aquamans. Lapha siyenza amanzi ahloliweyo. Nxa ngingekho busy emsebenzini, ngichitha isikhathi esiningi kakhulu ngikhuluma labafazi abayoung, particularly eNUST eUniversity, and then kwezinye isikhathi ngiyake ngi-interacte labancane kuze kufike e-high school. Ngiyabe ngibaphathisa, ngibatshela, ngibachasisela ukuqakatheka kokuthi umuntu ongumfazi ezimele yedwa, ezenzele into yakhe. Lathi sikwanise ukuthi sicontribute ku-household, even lapho sesitshatile singahlali endlini nje, simelele ukuthi yonke into ibuye lo baba. Ubaba esiphathele konke, lathi nje sisebenze, sisukume sisebenze ngezandla zethu. Whether ikuthengisa amatamatisi egedini or ikuvula ibhizinisi enkulu kakhulu. Ibizo lami ku-Facebook nguVictoria Gazi, ku-Instagram u-Educated Hustler. I'm always open and ngihlala ngi-willing ukuthi abantu bekhulume lami, ngibanike i-mentorship, ngibanike i-guidance in any way possible. Even lakhathesi nje ngibuyela, ngizabe ngi-encourage bonke ngibone ngani bayakhwalify for i-Mandela Washington Fellowship le eyali ukuthi be-apply ngo-September, and ngizabancedisa lami njengokuba lami bakhona abangincedisayo. And ngiyacela bakithi balaleli, asi-connectenini ku-social media, ngikhona even laku-LinkedIn uVictoria Gazi. Asikhulumenini, sincedaneni, sikhulisaneni sonke. Siyabonga.
Ibizo lami nguSindrela Ndlovu, ngomunye wabatsha abavela eZimbabwe kobulawayo. Umsebenzi wami engiwenzayo we-environmental engineering, ngayenza i-masters ye-chemical and environmental process engineering e-National University of Science and Technology eZimbabwe. I-degree yami yokuqala ngayenza i-environmental science eLupane State University. Engaba lothando khona ukuthi ngikwanise ukuthi ngiqalise eyami inhlanganiso i-Green Heart Trust, inhlanganiso ehlose ukuthi inanzelele imbangela zokuguquka komumo womkhathi lokuthi yini engenziwa ukwenzela ukuthi abantu ekuphileni kwabo eZimbabwe benelise ukuphilisana lalolu tshintsho oselwenzakala. Kungabe kusekulimeni, kungabe kusekuswelakaleni kwamanzi. Kuhlelo inhlanganiso yami ezenzayo lama-communities achiyeneyo eZimbabwe, abalimisi, sisebenza kakhulu njalo labantu abatsha. I-Mandela Washington Fellowship ngifunda kuningi, bengise-Florida Gulf Coast University e-Florida, engifunde khona okuningi mayelana lokuba ngumkhokheli wenhlanganiso, engathi yi-leadership. Kwanise njalo lokuthi nginethiwekhe, ngihlangane labanye abase-Amerika, izizalwa ze-Amerika ezifisa ukungincedisa ngomsebenzi wami engiwenzayo eZimbabwe. Ngifundile ukuthi i-NGO iranwa njani, iwapha ama strategies engawasebenzisa ukukhulisa inhlanganiso ngoba kuyinhlanganiso encane ngisebenza labantu abacha abahlanu ku executive committee yami bese ngisebenza njalo lama volunteer amanengi angafika phose 100 ngifundisiwe njalo ukuthi yini engayenza ukuthi ngenenise ukuthi ngithola amanye ama grants kuqathekile ukuthi kube lokukhankasa uqathekile ukuthi kube lezinhlelo ezikhuthaza amantombazana ukuthi lawo abe part of ama STEM subjects ngoba aqhakathekile kakhulu mina esikolo e high school ngathatha ama science subjects maths biology le chemistry lokhu kwangifuncedisile njalo ukuthi ngifike kuleli zinga engikelo ka thesi
lo nkosazana Cinderella Ndlovu umqondisi wenhlanganiso ye Green Heart Trust sizwe njalo unkosazana Victoria Mphokuhle Gazi
umqondisi wamankampani amane agoqela
AVC Donam Investments sixoxe labo bekhona pha eMelika lapho abaphatheke kuhlelo lweYali Mandela Washington Fellowship asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa sokusikhathi sohlelo liphuma lendaba lijone lendaba
Langa laphuma lendaba Langa laphuma lendaba lashona lendaba Langa laphuma lendaba Langa laphuma lendaba lashona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguNtungamilinkomo namhlanje sibuyelile njalo esigabeni selupane lapho okulomfundisi owetheswa icala lokudlwengula lokumithisa umntwanyana okugrade 6 oleminyaka yokuzalwa elichumi lantathu 13 Umntwana lo ubikwa eselungiselela ukubeletha kusikhatshana esilandelayo. Kodwa udubo olukhona ngolokuthi akalazo imfanelo ezidingwa ngumdlezane ngoba abazali bakhe kabasebenzi. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa ophathisa lumdeni. Ubeletha nini umntwana mfundisi?
Yebo yebo umntwana enyangeni yakhe le ngesi8 inyanga le aseyingena manje ukhangelele ukuthi le ezayo iyo angabeletha ngayo le ezayo iyo angabeletha ngayo lesikuyo manje ngesi8 iyo angabeletha ngayo
kuyini kahle kahle elikudingayo okokuncedisa umntwana
ukuzinto ukuziqamba ngamagama ngakunye kunengi baba kunengi engasingathi thina birth preparation yikho ukuziqamba kwami engingakwenza ngoba mangazibala 11 kungake kusisise ungathatha isikhathi kodwa masi kubeka ngokuthi izinto ze birth preparation yizo ezingasisiza izo abayazazi abantu abafuna ukuncedisa eze newborn umntwana ongakatholakali ezingaba njengama wipers ama dish zonke nje into yokusebenza lama cotton wool ziningi baba bayazazi abantu abafuna ukuphathisa ngomntwana impahla yonke nje yomntwana ozalwayo nayo yonke imfuno efunakala ezibhedlela kunje ngikhuluma nje abazali bakhe abasebenzi lathi sinje asisebenzi sikhangelele uncedo kungatsha zonke ezikhuthalela abantwana ulingelo labantwana ukuthi baphathise
abangaba losizo baluqondisa kubani
engingakutsho ukuthi okwamanje ngisekhaya ngizafika edorobheni ivikilo laleli kungenzeka kusasa kube ngomvulo bese befaka emininingwaneni encingweni zami lezo ezikhona bese ngitholakala kobulawayo ukuthi lokho okutholakeleyo sikuhambise emntwaneni ungasebenzisa ucingo lwami lona lolo olwe iconnect oluthi 0771798054
0771798054.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa lo mfundisi Mazibuko Mlotshwa mayelana ngoncedo oludingwa yingane yelupane eleminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu 13 esilungiselela ukubeletha. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
So ngakhulu kulolokwana mathuka nduna kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi wezokholo uSthembe Nkosi Sibanda ozibiza njalo ngegama lokuthi Majamela Ithemba Labangcwele. Majamela uvela esigabeni semgomeni etholojo lapho uphethe idlalade lakhe elitsha kungxoxwa yenze lo ntungabeni gomo weStudio 7.
Bonani ikhili njani egama lenkosi ngize lapha ku Studio 7 ngizozethula ngile album lami eliyi-1 engilikhiphileyo isihloko salo sithi konke kulungile yilo elakuqala
khumbula mhlazana ngelanga kungatsha ubaba babethi bakhadile ngegama lakhe ilambisa bekuyinhlanyane bedawula mina uhlobo uyeza ubaba ngodakuza ngephupha ethi mdinami vuka ukhuleke nanzi izinto zifuna impilo yakho. Ngisahlala manje ngithi isitha sababa sokuyazi siyisitha sayo ngoba ngiyazi laba babulala ubaba lami bangifuna mfini. Vuka baba ume ngezinyawo vuka Jamela sophela samadawu
aba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Utholakala eBulawayo elokuthini laseChabalala. Inamba engangithola kizo ngu 0782305268. Kufacebook utholakala uSthembe Nkosi Zandile.
Abalandeli ubashiyela wapha manje
isapoti yenu ngothando lwenu kakhulu yikho engikudingayo empilweni yami ukubana ngiqhubeke lami ngiye phambili ngikwanise ukubana ngitholakale kuzo zonke indawo ezixhumane lomculo. Ngidlulisa ukubonga okukhulu kuStudio 7 okungamukela lakuba laleli bonke beStudio 7. Ngidlulisa ukubonga ukubana lapha likhona uNkulunkulu abelani alibusise.
Singakhlwana isihloko sikhangele isihloko zendaba besigokela namhlanje kulaba phikisayo abasekela ukwethulwe libandla le-Democratic Alliance lakwale South Africa abathi kumele kumiswe umhlangano we-SADC Summit eHarare. Siqhubeka lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.